soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana Kane Mathema osesusiwe.
Ngesikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma Mathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade sebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enceba abona ukuthi engxenye ephuleka khona ngalela bade khona baze bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi Lupane Irrigation Scheme lolwe Lupane Water Supply ezisungulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki edluleyo eLupane.
So abantu abasebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-election kubuye ezimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khona okuthiwa kuyadevelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana Kane Mathema osusiweyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi ntambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry kadikokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwaba abakudlayo lokukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma Mathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade sebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondanelwe kwe-education public service kuye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenile sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi konke abafuna abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele becobodisa umuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit ngayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo umathema uyehlulekile nxa sikhangela izinga lababalisi abakilo nxa sikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo ngoba sikhangele konke okwenzakalayo sizabuyela emuva kuphemsekwe education umama wasihleka njengababalisi layenalowo kathesi sikhangelela ukuthi njengomuntu uvela kupresident's office ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa usiya ku-education sifuna uyeyenza lokho okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini abe mgceke ezakhamizini abe mgceke lebantwaneni
umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-ATUS lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo
yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukakhembo mhadi kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo umohadi bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakukheni mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo wemandebeleni ngokuthatha nokheni mathema yebo kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kamphathi ntambo kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa likhaza kakhulu engaphandle kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle leze ezemfundo njengoba le misindo yababalisi ingapheli lezikolo zivulwa zivalwe zivulwe zivalwe ezikoleni i-COVID ibharhile iyale enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginye ilitshe lo angenelisa yini ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala
abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe ukubona kungenzakala yini lokho
ye eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo wemandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla la esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wazasekhaya hayi kuyakhanya ke kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu bemandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi hhayi ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda uthindi ye abaningi kangako lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kweprimary and secondary education ngakho-ke ngibona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi ntambo abalamandla okugcina bona umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende yiko ke kube sokuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalithi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana kanti lesi esumphathi ntambo wezasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu yiso esichithiza le mihlangano yamabandla la abephilisa yiso njalo leso esixotshana lalaba abengathi abazimele bodwa ama-NGO hhayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathintambo wazasekhaya yiso esilamandla okudlula lesi esiphiwe yena lo ophenguwa siphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wake waba ngumphathi isikolo njalo eyingcwethi kwezombusazwe izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini isihlalo walesisigaba kubandla lezano PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo ummeli welupane East edale lephalamende kubandla lezano PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa
esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe so ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangelele ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakale esigabeni so sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni
ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na
ihlelo sikhuluma ngalo luhlelo olukhona ewardini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam irrigation leyo ibizwa ngokuthi ububi lupane irrigation lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama-members arejistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baya bedonda ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona so ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe-agritex
lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele ephalamende njalo ekubandla lezano PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalile ephalamende uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA
akula nto egenuine lapha sithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ada ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba babavuseleleyo by the way basebewanike ilisi ku-track i-track yeyayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku-ada abawathathe bewabisele ku-oda kodwa isiba bawalungisileyo so kamboni ukuthi kule nto ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama-irrigation e-ada kuseva izakhamizi ngoba i-ada ikhampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embonqani asisoze sibenefite from that ada project so lokhana ikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections sebuya so abantu abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi nxasokubuya ama-election kubuya ezimnandi kubuya amanga kubuya kuthiwa siyadivelopa kodwa abantu bengakuboni khonokho kuthiwa kuyadivelopa angiboni ukuthi khona ukuqamba amanga kungenza ububelo kwi-economy yezimbabwe instead okuliqiniso yikuthi for 41 years bekulokhu kubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besithi bazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye i-30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe-41 ezadlulayo belokhu besithi bayalungisa akula kulungisa abakwenza sithandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva
lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe wayemela iNkayi South edalele ephalamende. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala koBulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathepeleland South.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwelo nilazo ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane lihlangane bhati bengicela ukuthi ubaba bangibize company impela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthokazi namaphatha afuna ukufonya la akupitandlovu kodwa kunabaholi abanye sibadingayo abangangena nokungangijabulisa ukunjengabo Jonathan Moyo, ukunjengabo Wilson Mncube, ukunjengabo Mama uMakhube, ukunjengabo David Coulthard, ukunjengabo Tendai Biti esibambeleni. Kodwa kuphathe ngabi ibandlulo lomhlobo kusuka ikuthi laba abangayiholiyo kube namaphini, hhayi hhayi. Ngikusisindawo nxa engamashona ngena iqualifaye emsebenzini phu isikhundla esihle nayengamandebele iqualifaye esikhundleni phu isikhundla esihle alokhu kwamaphi ayizane yehluleka phela all those iminyaka esiyimidilile akula nto eyenzayo ngaphinaphinani ngithole isitarata seziphilile dedekuke kule sitarata ngiyabonga.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Le ikhuluma indoda yaseLubani ekhuluma iseSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi ukuthi ama uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanctioniwe, basanctioniwe nguhulumeni, naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanctioniwe ngama-Western. Kodwa-ke siyakubona kwama-Western okwakasekhaya ke lapho eZimbabwe kuthiwe sokungasagibeli amabhasi ma ngabe ungahlatshwanga, kuthiwe awusayindawo ma ngabe ungahlatshwanga, awusangeni nezitolo ma ungabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho kusanction umuntu yini lokho, ngoba yona ehulumeni yethu, ehulumeni yeZimbabwe, hayi kwedia yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu, ngoba bona ebabadlawo basuta zonke isidingo bona ngezabo, akusiyethu le ngoba vela kusayikhiphanga abantu isikhethile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke, angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu, nami ngithanda ukubona abantu njalo nani ngiyabathanda abantu. Nani ma-Studio 7 ngilomthandazi omuhle enhliziyweni yami, ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali, ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma inhlamba. Ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7 ifikele endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hhayi inhlamba makhiwa, hhayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu besebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma iy'nhlamba bazalwane bami, noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho. Hhayi angikhulumile utholubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni, asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezi wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-south, akusimi ngedwa ufamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezi wami uyafika kumama u-First Lady uXolani Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathilizwe, kanti liyehlulana.
Salubonani basakazi be-Studio 7, salubonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Siyalibingelela umbuzo enginawo, ngiwuqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ungumhlonitshwa mpela, ukhulile, kodwa angi-understand ma uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama-WhatsApp, inhlamba esizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo, ngiphila njani? Engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni, olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe, alufuni kukhokhela, lufuna ukukhomenta, okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya
ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethu ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze ukuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlofu angikaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale zisuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imbiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasotsha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena upresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la e-Afghanistan kwake kwaba le surge yona leya nokwengezelelwa kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswa amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeka. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiza ngapha ekhaya ukuthi kube le sage yona leyo ukuthi kuhanjiswa amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. Now, abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwi le, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khona. Yiko kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advice yona leyo ababemupha yona. Angikholi ukuthi upresident nxa be advisor bayavuma konke. Okunye bayema endimeni yabo beme khonapho bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo khona.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathintambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulo mnumzana Kane Matema osesusiwe. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.